Soko isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngithathe leli thuba ngibonge u-Evans Zininga obesipha indaba ngolimi lwesiShona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni we-Studio 7 ngolwesithathu mhlazi ku-31 Nkwenkwezi 2023 ngu-Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ummeli we-Norton edalela ephalamende umnumzana Themba Mliswa uxotshwa kuleli dale ngusomlomo ngemva kokukhuluma ngodaba lwegugurawundi esithi ibandla le-ZANU-PF liligazi ezandleni.
Asikwazi okuqinisekileyo ngumongameli kumbeni ukuthi ibandla lona lilokhu lisesimeni sayo sayizulu lokuthi idawo lombhuqazwe akufuzanga kukhulunywe ngalo.
Uhulumende welemelika uthi kasekeli hlangothi kwezombusazwe weZimbabwe kodwa akufunayo yikuthi nje ukhetho luqutshwe ngokuthula kungeladlakela. Umanyano wenhlanganiso ezikhuthaza abantu ukuthi bebhalisele ukuvota owekhaya Vote 2023 ususole ingxabangxoza ekuhlelo lokuhlola amabizo alabo abazavota.
Nje ekhaya Vote sikunanzeleyo ukuthi voter inspection eyenzakalayo leyi ngikhuluma nginje lami elami ibizo ngiliswelile efonini lapho ku-checkwa khona ngayaliswela njalo ku-inspection center eseduze le-polling station yami.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Ummeli we-Norton edalela ephalamende umnumzana Themba Mliswa olilunga elizimeleyo uxotshiwe kuleli dale izolo ngusomlomo ngemva kokukhuluma ngodaba lwegugurawundi esithi ibandla le-ZANU-PF lilegazi ezandleni ngokubulala abantu besigaba se-Midlands lesemathebheleland ngesikhathi salumbhuqazwe. Umliswa uvuse lolu daba ngesikhathi amalunga ephikisana ngomthetho obunjwayo owe-Patriotic Bill wona olakho kupasiswa iPhalamende lamuhla. Umliswa lamanye amalunga amabandla aphikisayo athi awe-CCC lawe-MDCT athi umthetho lo mubi njalo awumelanga upasiswe ngoba ujonge ukuhlukuluza uZulu weZimbabwe ophikisa umbuso we-ZANU-PF. Umliswa uveze ukuthukuthela okukhulu ngesikhathi exotshwa ePhalamende esithi lokhu yinto eyaziwayo ngumuntu wonke ukuthi umbhuqazwe wegugurawundi wenziwa nguhulumende weZANU-PF ebulala abantu besigaba seMandebeleni. Usomlomo umnumzana Jacob Mdenda umxotshile esithi kavunyelwa ukukhomba yiloba yiliphi ibandla ngomunwe phezu kwalolu daba okuyinto ecunule lamanye amalunga ePhalamende awamabandla aphikisayo. Umongameli Emmerson Mnangagwa ongomunye wabantu abetheswa umlandu wokuphatheka kulombhuqazwe uthi abantu kumele bakhulume ngodaba lolu bekhululekile. Ngesizwe amazwi kamliswa edale.
So why can you remove me in the house for telling the truth? So what is this the house for if you are not able to debate on issues of national interest? Kukurawundi was an ex of ZANU-PF, was an ex of brutality by ZANU-PF. We cannot say no to that. You are kicking me out, Madam Speaker, for bringing up Kukurawundi. Are you serious about it? I want to ask Madam Speaker again. You are kicking me out of this house for bringing the issue of Kukurawundi, which was done by ZANU-PF. It was done under the leadership of ZANU-PF. So now you want me out because I spoke about Kukurawundi. Who are you serving? What you are doing is anti-Celtic, anti-Celtic, barbaric of the party you belong to. Barbaric of the party you belong to. I am living knowing that you have done the biggest mistake.
Lawo ke ngamazwi omeli we-Norton edalela ephalamende umnumzana Themba Mliswa olilunga elizimeleyo owaxotshwa kubandla le-ZANU-PF. Ukuhlaziya lolu daba untungameli Nkomo we-Studio 7 uxoxe lesiphathamandla senhlanganiso ekhuthaza ukulungisiswa kodaba lwegugurawundi ibhejulikazulu umnumzana Mbuso Fuzwayo.
kuyadanisa ukubana ummeli wenothoni uThemba Mlisa after ekhulume ngodaba lombhoqazwe ekuxotshiwe edale lephalamende lapho amalunga edale lephalamende ele immunity exotshwa uyadanisa ukubana ngemva kokubana umongameli welizwe ethe abantu balelungelo lokukhuluma ngakho kungabe kuyikuthi umnomzana uJacob Mdenda akakagoqoki izolo yakhe yokubana wakhokhelela eMartinworth kudale lombhaqazwe kumbeni ukuthi ibandla lakhe lelingakagoqoki kulolu daba. Asikwazi okuqinisekileyo ngumongameli kumbeni ukuthi ibandla lona lelilokhu lisesimeni sayo sayizolo lokuthi idawa lombhuqazwe akufuzanga kukhulunywe ngalo. Kodwa eqinisweni abantu beZimbabwe abantu umhlaba kufuze bekwazi ukuthi idaba lombhuqazwe isithile ebhandi thing ngoba uma amalunga edale lephalamende ale immunity exotshwa ngemva kokukhuluma ngalo daba lolu kutho ukuthi isemeta engakanjani engakavunyelwa ukuthi kukhulunywe ngayo. So Zimbabweans across the divide, across tribal lines, udaba lwembhuqazwe ludaba oloke lusealed akuvunyelwa ukuthi abantu bediscuse ngalo, akuvunyelwa ukuthi ama-victims ethi share their experiences. Siyambonga okamliswa okhulume ngayo, siyambonga umama Mkwena okhulume ngakho, kodwa siyadana ngoba lo ophethe ilizwe u-Emmerson Mnangagwa lalo waphatheka kulo wathembisa abantu beZimbabwe ukubana kufuze bekhulume ngalo lolu daba bekhululeke. Ukuthi weqinisile kumbeni weqamba amanga kodwa ibandla lakhe siyalibona liyaxotsha amalunga edale lephalamende. Ibandla lakhe siyalibona through Obed Mpofu lithudala udaba lolu lwalungiswa. So okuyiliqiniswa sisakwazi
luza lungisiswa njani udaba lwegugurawundi lolufuzwayo? Nanku phela la malunga ephalamende ayaliswa ukululokotha.
Abantu beZimbabwe kufuze bezimisele ukuthini udaba lolu alulungiswanga kufuze lulungiswe. Sibonile esakhamveta i-constitution esethatha amandla e-NPRC eyofaka kuma-chiefs indirectly after that engabaniki ngokupheleleyo ngoba lanamhlanje kusukela ngo-2019 esithi udaba lolu alulungiswa akukho sokulungisiwe. So kuyabonisa ukubana akazimiselanga. Kodwa siyababonga labo abakhulume ngabo okubalisa ubaba uMliswa ngoba ubaba uMliswa usuka eMarsh West. So kuyabonisa ukuthi udaba lolu is a national question oludinga wonke umuntu weZimbabwe ukuthi ephatheke kulo ukuthi lulungiswe. Ngiyabonga la kumama oluphakamisileyo edale lephalamende ngoba yikho lapho kufuze lulungiswe khona. Yikho lapho abantu beZimbabwe bathi through iphalamende under NPRC ngoba NPRC ibifola under iphalamende ukuthi udaba lolu kufuze lulungiswe ngokuganga kwalo phethe ilizwe wathi kalube nga-under his office. And siyambona namhlanje libandla lakhe ukuthi bazama ukuthi bethi macro-manage it. Kodwa abantu beZimbabwe kufuze bezimisele ukuthi udaba lolu akufuzanga lufe lalo bangayiphi indlela.
Lo-ke ngumnumzana Mbuso Ofuzwayo, umkhokheli wenhlanganiso ekhankasela ukulungisiswa kodaba lwegugurawundi ebheju likaZulu, obexoxa le-Studio 7 egcingweni ekobulawayo.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota, sivotele inkulu.
Asambeni madoda siyovota.
Uhulumende welemelika uthi kasekeli hlangothi kwezombusazwe weZimbabwe, kodwa akufunayo ukuthi ukhetho luqutshwe ngokuthula kungaladlakela. Lokhu kuvele ngemva kokubizwa emahofisini kamphathi Ntambo wezobudlelwano lamanye amazwe kusaphethe isikhundla someli welemelika eZimbabwe unkosikazi Elaine French izolo eHarare. Lokhu kulandela umbiko wethulwe isigodlo someli welemelika enkundleni yokuxhumana eTwitter okhuthaza abantu beZimbabwe ukuthi babhalisele ukuvota njalo beyovota. Uhulumende weZimbabwe uthi lokhu akulunganga ngoba yikungenela kwezomndeni. UFrench yena uthi bayananzelela ukuba uMnangagwa uhlala ekhuluma ukuthi kungabi lodlakela elizweni okuyinto abayamukelayo. Ngesizwe amazwi kaFrench.
The United States will always stand by our values of peace, transparency, and inclusivity in the electoral processes. We appreciate that President Mnangagwa has also consistently called for peace and unity. Today's meeting with the Ministry of Foreign Affairs offered an important opportunity for our two governments to articulate our policies and concerns. It is the role of an embassy to communicate with the host nation government, but it is also the role of an embassy to communicate with the people in each nation through traditional and social media, holding events, and by carrying out education, cultural, and sports exchange programs. We stand by our recent social media post calling for peace during the election season. These neutral, apolitical messages featured the work of Zimbabwean artists who wanted to engage their fellow youth on the importance of peace during the election process. Elections are a fundamental part of a functioning democracy. All Zimbabweans deserve this chance to choose their future safely. The United States does not support any single candidate or party. We strongly support a peaceful and transparent process that reflects the will of the people of Zimbabwe. Our embassy will continue to urge peace, transparency, and inclusivity in Zimbabwe over the coming weeks, months, and years. We represent and encourage these values all over the world. Again, this is Meg Riggs, the spokesperson for the U.S. Embassy to Zimbabwe.
Lawo ngamazwi esiphathamandla sikahulumende weMelika unkosikazi Elaine French. Kolunye udaba lwezokhetho, umanyano wenhlanganiso ezikhuthaza abantu ukuthi babhalisele ukuvota oyekhaya Vote 2023 ususole ingxabangxoza ekuhlelo lokuhlola amabizo alabo abazavota ngoba abanye abalelungelo lokuvota bengatholi amabizo abo kuluhlu lwe-voters roll. I-Commission ye-ZEC eyiyo eqhuba uhlelo lokubhalisela ukuvota ithi izaphathisa labo abadibana lalolu hlupho olubikwa enye imbangela yalo kuyikwabiwa kutsha kwendawo zokuvotela i-delimitation exercise. Umnumzana Nkosikhona DVD isikhulumeli somanyano lo wona osebenza eMathebeleland South le North kanye lakoBulawayo uthi uhlupho lolu luphindwe kabili kulabo abahlala emaphandleni ngoba bahambe imango emide kakhulu bedinga lapho ababhalisiswe khona kodwa beswela amabizo abo.
Nje ekhaya vote sikunanzeleyo ukuthi voter inspection eyenzakalayo leyi ngikhuluma nginje lami elami ibizo ngiliswelile efonini lapho ku-checkwa khona ngaliswela njalo ku-inspection center eseduze le-polling station yami. So inkinga zikhona sibili njalo abantu bayakhala kakhulu sikhuluma abantu abasemakhaya kubo Lupane kubo Victoria Falls so wange kuma WhatsApp lapha basendela ima message njalo nje ukuthi bantu angikatholi ibizo lami ukuthi ngicheke lapha efonini ifoni la ayinika ama results ona lawo njalo sikubonile futhi lakoBulawayo khona lapho bekulabantu abaningi kakhulu even ezekhi lapha be siyakhuluma ukuthi khona hayi mina ku-inspection ibizo lami ngilitholanga. Abanye basitshela ukuthi ama-polling station esetshintshile njengokuthi nxa ukoBulawayo khona lapho kumele ukuthi uvotele edorobheni e-City Hall ugcine usithole ibizo lakho ingxelini selikulobhengu la street ngale ekugcineni kwedolobho. So konkana kuqakathekile ukuthi abantu bakwazi.
Nibona ingani imbangela kuyini?
Uhlupho esilalo dade kathesi ukuthi khona i-ZEC kayizange i-communicate ukuthi i-delimitation report esilayo kayitshengise ama-polling station i-coded ilama codes so ama-numbers ayitshengise ukuthi i-polling station le yiphi njengokuthi amaSwazi primary school kumbe iManondwane primary school lani. I-delimitation report leyana esayithola ku-ZEC kayitshengisi khonkhana kodwa itshengisa ukuthi ama-constituency asecover amawadi aphi le ndawo ziphi njalo koBulawayo khonapha sokulabo Bulawayo North for example kubo Matobo sokulabo Matobo Mangwe Matobo kwa ya izinto zenzana sezintshintshile especially at constituency level but inkinga esikhona kathesi lathe sifisa ukuthi abezekhi basixazulele yona ukuthi khona at polling station level abantu kumele ukuthi benga ye imgcwele intshintshile ngenxa ye delimitation ye ingabe i report yakhona or information about izinto indawo zona lezi sezithintiwe lani lathi sizitsheliwe lathi bese sizancedisa ukuthi sikhuthaze abantu ukuthi hayi nxa usendaweni enje yenza so esikhathini esinje kunzima ngoba izekhi yo yodwa ekwaziyo ukuthi abantu bangabe betshintshiwe bajintshwa baya ngapi njalo kuhamba njani. So kuqathile kakhulu ukuthi zeki ngalesi sikhathi inspection njengoba bethi sebeyingezelele nge one more day abasebeswela amaviza abo, so kumele ukuthi benzeni. Nxa khonoku singakuthola kuzeki lathi sikhayelele ukuthi nxa information isesilayo sesingakwazi ukuthi lathi sigijime.
Liyaxoxisana yini le commission yezeki ngalolu hlupho?
Uhlelo lolu ole inspection, i-roll out ye-inspection, sasixoxisane lezeki, yasikhuluma ukuthi kuzaba nohlelo lwe-inspection, sikhuthaza abantu ukuthi beye-checka. So khathesi sesikhayelele ukuthi sizaxoxisana lezeki sebebuyelile ema-ofisini abo ukuthi siyekuza ukuthi sisuka lapha siya ngaphi, kwenze ukuthi abantu bazwisise ukuthi bavota bengaphi, nxa kuyukuthi kutshintshwe ama-constituency. Kutintwe nganjani njalo umuntu nxa yadinga e-police station ngoba i-voting yethu i-police station base nxa i-police station yakhe yathi la nxa isi 200 meters away umuntu yena lwazi ukuthi hayi utshintsho solukhona yilo lolo.
Abemaphandleni kubaphatha njani lokho?
Indawo lapho okuthiwa amabizo abo ngabe sekhona kukhashana, njalo ukuchecka lokho okukwenziwa emafonini lokho akubasebenzelanga abaningi bakhona. Uzathola ukuthi kwesinye isikhathi umuntu kwesinye isikhathi lama le wadi sibiyabisijinje nxadi uward 3 sikhuluma labaelupane ngani uward 3 uzithole ukuthi ibizo lakho seliuward 4 uward 4 wakhona kuyabe kulohambo olude sibili kusuka kube kukhatshana kakhulu umuntu ukuthi akwanise ukuthi ebelonke elandelele edinga ibizo kuba lukhuni kakhulu.
Hello-ke ngumnumzana Nkosikhona DVD isikhulumeli senhlanganiso yeKhaya Vote 2023 obexoxa ecingweni losithandekile emhlanga weStudio 7 ekobulawayo.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota, sivotele nkulu,
asambeni madoda siyovota.
Uba manje kwisizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi imali ethunyelwa izihlobo labangane izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe iqanise yafika kuzigidi ezedlula ezine US $420 million ngenyanga ezine zawonalo umnyaka. Lesi isilinganiso esiphezulu nxa kuqathaniswa lanyakenye lapho okwathunyelwa khona imali ngamadola azinkulungwane ezintathu US $387 million kubika iphephandaba leHerald. Iphephandaba lobulembu be-internet elenewzimbabwe.com lilo daba lokuthi umkhokheli webandla le-CCC umnumzana Nelson Chamisa wethisa umongameli Emmerson Mnangagwa icala lobugwala ngokungathuli ilanga lokhetho. Umnangagwa elokhe ethikaza ukwethula ilanga lokhetho wanze wasuka elizweni esiya kwele Malawi engakhulumanga ukuthi ukhetho luza kwenziwa nini, kutsho leli phephandaba. Okwamanje sengicedela emuva ngilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Ngibingelele enkundleni. Hayi basakazi, kule ndoda leyo kuthiwa nguThemba Mliswa izolo ubatshele iqinisa abantu bezano ngoba bengafuni ukuthi kukhulunywe ngendaba yegugurawunde, kodwa uThemba Mliswa umile eqinisweni wabatshela iqinisa. Wabatshela iqinisa lizavela ngelinye ilanga, konke lokho kukhulunywa yizano ipolitics yamanga ukutshelwa abantu baseZimbabwe iqinisa lizavela. UNkulunkulu uthi alikho ilitshe lizasala lihleli phezu kwelinye ilitshe. Asikho esinye isizwe esizahlala sihleli phezu kwesinye isizwe. Kuzavela konke izano abazama ukukuphushela ngaphansi kwamakhapeti, kuzavela ukuthi iZipra yiyo eyalwela ilizwe, eyakhulula ilizwe leli, kodwa ngokuhamba kwesikhathi izano yabuya lepolitics yabo eyamanga, kuzavela ngelinye ilanga. UNkulunkulu asosithu vota ngabantu bonke.
Salibona nibasakazi baka Studio 7. Lani lonke balaleli baka Studio 7. Hey, sizingaphe sizivunzinene. Thina sikhala kakhulu ngamahovethi. Ayiwo ahamba ayakulwa impi. Elwela impi abangakwaziyo ukuthi bona bazaphathana. Sibakhanyile lapha emakhaya amabhubhala amkhulu. Kabala sicathulo ahamba ngamajombo. Kodwa umuntu usezeyitshela ukuthi yonkona ilizwe kalidleta mka. Uzotshela lomnankakho. Kade silo mtaka mnanka kamgabo laba 21 plus. Yena umuhovethi uhlezi endlini wayo. Iyawa, iyawa, iyawa. Kumbe ukuthi unkomo wabathatha bebancane kakhulu besiye empini. Isikolo sicakathekile ngibona nganokunye kwasilela esikolo ngoba nomuntu ophilile esilo fole engqondo zakhe ezithakathekile ngezoyenza njalo kokwenziwa amahovethi khathi sinansi isigqumba sisele isisu sabo ukuthi ube beniwa umnankakho nathi sebefihla amabiso ekumvele epolice station kathesi ngisele ibiso lami kodwa ungathaba istar ngustar 265 liyakutshengisa le ndawo ohlala kiyo hamba khonapho kakulaluti asiboni ukuthi ekuvoteni vele kuyavotani kunabantu abazavota vele sibaningi amabiso ukuthi aphumanga ngevekile athi ubavoti wakhathesi kuqalisa ukuvota ngo-80 savota ke kodwa-ke nakho amabiso kaphumanga asibavoti abaqala lamhla barejistiso 80 qalisa ukuvota kodwa yalo nyaka sazi ibiso lami kaliphumanga ngevekile ngasigumba kadoni umi ilokhu zengenela ngiphakathi wowaphuwana leyo kuyakuyindaba abaphuma impi kudala lapho ababesempini ama-retired ama-retire lapho oritaya vele bangenela iritaya ngekamnankagwanti ayikwazi lento yayilwela yayilwela ukuthi izokuthi isisu sayisoda ay amahovethi abelenhlonishu abona ukuthi lize linjani babelunywa izibawu babelunywa izibawu lathi sisindlela siziphephele sahamba saphendula ebhotswana kodwa zange sikhwambele ukuthi sibone idoti leyenzakalayo le kuyini koko kwenzakala ezimbabwe lizwe leletha ngoxa alithathwa ngoxa ngoxa ngegazi kuyini ekwenzakalayo ngegazi lakho igazi ke lithathwa ngegazi kuyenzani njalo ehamba amajombo alila sicathulo
Zeki wazi wasiyangisa watshintsha amabizo abantu wabathatha abantu wabasale nale kanti yona indlela yokurejista abantu antsho i-computerized into eyenzileyo imbi kodwa abantu lingagivi up whether ufakwe khatshana zama ukuhamba senzeni madoda sifoteni yabonga kangene ujaha kangene siyabonga thank you very much
hayi bafowethu sorbonani livukile linjani njalo livukile ngemhlaba wonke livuka njani hayi bafowethu yazi indaba kamqondisi moyo ngithokoza kakhuluni kodwa uhlelo labo lonke nonami mqondisi moyo ngiyathokoza ngakho konke lokucabangeleyo bantu besindebele livotele amakhanselara abe ngumqondisi moyo abe umqondisi moyo lithi ama-president kuvotele uThamisa hhalo umqondo kahle badala lingamdisaphoyenzani njalo badala ngoba ibandla lakhe liseselitsha uzama ukuthi no mhlawumbe encedise likhiphe esilingweni esinjalo ngithanda i-opposing party eyenza ngalolo hlobo lonjalo yenzani njalo mpela livotele uThamisa lonke mazibaga kahle all shoners in Ndebele vote all votele uThamisa fela amakhansila livotele yona ilokhuzeni ibe ngaye abe ngayimqondisi abe amakhansila kamqondisi yenzani njalo nje ukucabanga kumqondisi umqondo wakhe muhle kakhulu yini uzamule ukukhulula abadala ngoba engathi livotele nami uba ngupresident isikhathi lutshwane isikhathi lutshwane nizehle ukukhipha izanu ngendlela enye uzamile ukucabanga ngcono la mqondisi lapho umvoteli libadala lenze njalo likhiphe lelibandlela lesihlokolo zemoyeni angiyabona liphile kahle zihlobo zami yenzani njalo unity number 1 ngiyabonga
Studio 7 salibonani yababalaleli salibonani basakazi lo okhulumayo ngumlilo enkulumane ngifuna ukuphawula nje ngamafitshane ngezekhi izekhi ithi abantu abayihlola amagama but amagama siyakwazi uwahlola emafonini bathi basiwahlola semafonini uhlola igama efonini likhona kusasa kalikho selikhithiwe efonini mina-ke I've been checking my name efonini almost every day kufika isikhathi sokuthi amagama sesiyachekhwa alisekho efonini mhlawumbe ngiye-checka lapho ngarejista khona emandwandwe ngihambile ngaya-checka njengoba nje kunamhlanje nje on Tuesday ngolwesibili ngihambile ngaya-checka into engiyithole isemandwandwe ngithole i-voters roll elabantu abangu-7 lawo leyo voters roll kayisiyo enkulumane ngiyasempophoma bona ama-officials awezekhi labo badidekile kabakwazi ukuthi kwenzakalayo izekhi ayisichazele okunye
bani okungcono kulalokho ukuthi kade vele kwenzakalani igama lami libhalwe phansi ngefold point ukuthi libhalelwane phansi kumbe sengisiya register kutsha kangikwazi kodwa liphonge ukubhalwa phansi kuphela ukuthi kwenzakalani ngezeki hayi nobody knows
Studio 7 litshona njani badala ngiyalibingelela umhlaba wonke nje ngithi hayi qhubanini umsebenzi nomuhle siyalithanda kakhulu thanda ukukhuthaza abantu ukuthi sambeni siyevota singakhalali singaluzi hophu lo mama bezethethintiwe lelale ezongekhona kuvoters roll sambeni siyevota noma kukhatshana siwokheni siyevota silungisele izwe lethu sameni singamandla wonke sibili ukuze sibilisane lo buchulo obusezimbabwe laphana ukuze sikwanise ukuthi sibe lelungelo elihle singakhalali singaphela amandla ngitsho ngalikhuthaza abantu bakithi lani mayouth ezanu uhambe beyevota litshintshwitshintshwe likhithithi lehlukane lezanu lehlaliliye ngama-$50 after 5 years divusile izwe lethu izwe lethu livukene sibe sikhulile izwe lethu esifake uhulumende entsha siyande into zezanu lezo ezihambe ezizoncindezelwa lani mele kudlale kodwa mase siyakota sitshintshe uhulumende kuphela sibe izwe lethu livuke libe lihle njengakudala sizameneni bafowethu lonke nje yalikhuthaza sibi kakhulu akunozasilungisela phana ukuthi sizilungisele thina esingakufuneka sikufuni okhuluma ngosibanda ngole Botswana yabona
Studio 7 nabalaleli be-Studio 7 hayi siyakhala ngapha siyakhala mani amagama ethu kaatholakali kahle ezindaweni zethu asazi ukuthi kade kuqhubekani izano ukuthi isidinga liphi iqhinga ngoba siyazi ukuthi iveli lamaqhinga hayi izano iyahlupha kodwa sinike singagivaphi bantu singagivaphi hambani libheke amagama wenu kuzo zonke izindawo lezo okufanele ukuthi libheke kizo hayi izano iyahlupha iyahlupha mpela labo laba abezincwadi lezi labo kufana nokuthi ngabezano izano layo ukwenza kwabo nje akuhambi kahle hayi asizameni ukuze sibuyisele indlovu funa ukuyibuyisa le ndlovu le iphume epwenjeni umfana omncane engene umfana omncane sibone ukuthi kuzaqhubekayo beke beshatapo gawula beshatapo thuma beshatapo umabhaza lapho bakhulumela eceleni ya sike sibavale umlomo sivaleke uthuma kalisamzwa ugawula kalisamzwa lithi bayibona indlela eyaphambili ukuthi iyayinjani iphela siyaphela isikontiri madoda phambili siyaphela ma ungawubona ama-road sign uzawubona khona
lawo-ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, ukuthoniswa kwecala lokudubula abantu besonto yamaJuda abalithumi bafa ngomnyaka ka-2018 kuqale izolo edolobheni le-Pittsburgh. URobert Bowers wetheswa icala lokungena esontweni yamaJuda wahaza inhlamvu zombhobho wabulala abantu abalithumi lanye walimaza abangamathumi ayisithupha lantathu. Kubizwe abafakazi abasinda kulingozi abatshayela incingo amapholisa. UBowers wethesa icala lokuzonda amaJuda njalo ulakho ukulengiswa engatholakala elecala. Yena uthi akwenzayo akusilocala ekulandula lokhu.
Yeah.
big nazo big naza isibela ke uhlelo lwethu lalamhlanje kodwa singakehlukani ke sithi ngamafichane indaba inhloko zendaba ebezikhokhela. Umeli wenothona edale lephalamende umnumzana Themba Mliswa uxotshwa kuleli dale ngusomlomo ngemva kokukhuluma ngodaba lwegugurawundi. Uhulumende welemelika uthi kasekeli hlangothi kwezombusazwe weZimbabwe kodwa akufunayo ukuthi ukhetho luqutshwe ngokuthula. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi dibanani lo ntungameli inkomo kusasa.